Rwanda jiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 26 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu okukhishwe yinidalo lomthethwandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba besebencishwe bona ithuba labo, ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yiveki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi kayithokozi ngesinqumo sekomishini yezokhetho esokufuna ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esiyibamba ngamandla ukuthi iphe ababalisi abavotisayo izimota zokuhambisa.
Nasebenza ku-428 polling stations zakubulawayo, siqeda ukutraina izolo ama-polling officers namhlanje langale deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel, siyatshona ilanga babe sebe kuma-polling stations abo bonke.
Abekomishini yezokhetho kobulawayo bathi sebegqibe uhlelo lwabo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni kwangomvulo. Idale lesenethi lapha eMelika seliphasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kayithokozi la kancane ngekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, yona ethi ifuna ukuphikisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court esithi kumele ikomishini le ivumele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ezivotisa emaphandleni ukuthi ziphiwe isikhathi sokuvota ekhethweni ngeviki ezayo, njalo ikomishini le ibaphe izimota zokuhambisa. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uveze ukuthaba lokudana ngokwenzakala emalangeni lawo ngemva kokuba amanye amalunga awezeki athi abenelisi ukuthi abavotisayo bengekho lapha ababhalisele khona bahambe bayevota. Lokhu kulandela isinqumo esethulwe ngumthethandaba waphezulu oweHigh Court onqume ukuba izekhi ilomlando wokubona ukuthi bonke abasebenzela kude lalapho ababhalisela khona baphiwe imvumo njalo belungisele okokuhambisa ukuze bengalahlekelwa lilungelo labo lokuvota.
Lokhu okukhishwe yinidalo lomthethandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba besebencishwe bona ithuba labo, ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yiveki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Omunye wababalisi osebenzela ezenka kodwa ekhitshwe lapho abhalisa khona, umnumzana Dali Dube, uveze ukudana ethi uncitshwe ithuba lokuvota.
Ingcekeza leyo, ngoba leyo yindlela yokuthi khona abantu ade kumele part of abantu ade kumele bevote bengabesa kwanisa ukuthi ba-exercise i-right yabo yokuthi labo bevote.
Umnumzana Jabu Sikhosana olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni uthi le indlela yokubandlulula amalungelo abantu ngoba amapholisa wona avunyelwa ukuvota okungekho emthethweni kodwa yincindezele abafuna ukuvota okusemthethweni.
Bona ngani indlela yokubandlulula someone's democratic right? Amapholisa wona, why were they given ithuba lokuthi kuvote amapholisa lamasotha in an undemocratic setting?
u-District Elections Officer wakoBulawayo owezeki uNkosikazi Sthembiso Khuphe uthi bakhuluma ngakho ukuthi abantu banikezwe ithuba lokuthi bavote.
Thina abakoBulawayo besivele sizame by all means ukuthi sibadeploye lapha abazavotela khona. Then abalutshwana banalabo abaqine sebefakwe endaweni ezingayisizo lapha abazavotela khona. During i-training yethu besivele sikhulume ngakho ukuthi babanike ithuba nxa kungasebhizi laphana babathwale babahambise ezindaweni lapha abayavota khona.
Ababalisi abaningi ikakhulu emaphandleni bayakhalaza ngoba indawo abasebenzela kuzo lalapho ababhalisela khona zingumango, njalo izeki ithi yona ayila moto ezaneleyo ozokubathwala. Bayakhala ababalisi ngoba bethi lokhu kufana lokubuyisela isizwe emuva ngokuvalela abantu amalungelo abo. Eminyakeni abaningi bebengelandaba, kodwa lonyaka ngobuningi ababalisi bayachiseka ngokufuna ukuyavota belethe inguquko ezigabeni zabo. Abaningi bathi izekhu kumele iphumele egcekeni, njalo yenze umsebenzi wayo ube lula, njalo yenze abantu bayithembe ngohlelo elwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje iziphathamandla zezeki koBulawayo zithi sesigqibe uhlelo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni ngomvulo. Ithi njalo abaningi sebehanjiswe lapho abazasebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele amalanga amane ukuba ilizwe liye ekhethweni, njalo izeki isichaze ukuba isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho ngokugqiba ukufundisa abantu abazavotisa lokubasa endaweni abazavotisela khona. Isiphathamandla sezeki woBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthe lisiyachona elanamhlanje wonke umuntu ozavotisa uyabe eselapho azasebenzela khona.
Soseduzane lokhetho mhlaka 30 besoku sikhuthaza abantu ukuthi bahambe kuma-polling stations beregister. Amalungiselelo ethu asekhathana kakhulu, sesitrainile wonke ama-electoral officers abazasebenza ku-428 polling stations zakoBulawayo. Siqeda ukutraina izolo ama-polling officers lamhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel. Lisiyatshona ilanga babe sebe kuma-polling stations zabo bonke.
Kusanjalo umgcini sihlalo we-election situation room uNkosikazi Jenny Williams laye uthi bazathumela abantu abazinkulungwane eziyisithupha ukuba bayeqapha ukhetho koBulawayo eMathebeleland South leMathebeleland North.
Kulabanye abazakhangela bahluzisisa kumeni information to iqinile yini kumbeni hayi kulama exaggerations. Si trainer ama data capturers lama verifiers wonke umuntu ngabe ebona kule nkinga abavotanga kumeni bachayiwe bengabe besidinga lapha eRainbow Hotel. Siqalisa ngomgqibelo siphutsha 2 days okuphela i-election sizozama results sizabe silapha eRainbow Hotel.
Umsekeli kaWilliams umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bakhululekile ukuthi baze lakho konke okuhle lokubi ngokhetho lwalonyaka, njalo basebenzelana lengatsha zonke zikahulumende ezibona ngokhetho kanye nenhlanganiso ezizimeleyo.
Sibeke izigaba esithi ngama response mechanisms ukuthi nxa kukhona ongahambi kuhle sisukume sigijime silungise. Sile-legal response ukuthi nxa kungaba lokunye okudinga ukuthi kungene amagqwetha akhona amagqwetha amelele ukuthi asebenze lokho. Njalo futhi lezi ndaba silecele elikhangele ngokuthi umbiko nxa sokulunye okwenzakala ukuthi umhlaba kumele ukwazi sigijime sikusakaze.
Abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe labo sebenyakazela ezweni lonke. Abezekhi labo bathi sebefike esibangeni esiphezulu ngamalungiselelo okhetho bekhuthaza bonke ababhalisela ukuvota ukuba bayevota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo seziqalile ukusebenza behlola ngezokhetho. Izikolo lazo sezivalile kulungiselelwa ukhetho ngoba zonke izikolo zizaba zindawo zokuvotela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Idale lesenethi kwele Melika seliphasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ezithi eZimbabwe kumele liqhube ukhetho olubalulekileyo nxa lifuna ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Umbiko lo wethu lwenamuhla ngabakhuthaza ukuthi kuguqulwe umthetho wezidera lo abathi uSenator Jeff Flake lo Senator Chris Coons abakukomiti ye-Senator Foreign Relations bona abake bethekelela eZimbabwe kunyanga esanda kwedlula lapho abenze kona imihlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. USenator Flag ukhangelelwe ukubuyela eZimbabwe kuliviki ukuyaqapha ukhetho. Iziqondiso lezi ezipasiswe yiMelika zikubeka sobala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe leMelika lona elafakela umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ababusayo bakhangelelwe ukuthi bazaqhubela intambo zombuso abazanqoba. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma, ilunga lezanu PF.
Thina esikwaziyo ngapha eZimbabwe sizimisele ukwenza ukhetho olubalulekileyo njalo olukhululekileyo oluzamakala futhi ngumuntu wonke. Ngakho-ke asibe sabele umongameli wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa Mnangagwa ufake sobala obana iZimbabwe isivulekile ukudlelana namazwe wonke. Ndiko savula nokuthi bona abakhangela ngezothetho ukuthi uthetho njani akukoke sibavumele ukuthi bona babuye bonke babuye bazozibonela sisenza lolo khetho ngoba kubantu esiyesabayo. Bakhuluma futhi izini lapha abesibuthweni batsho njalo bana hhayi abasuze kungenele lutho nxa sokwenzekele okwenzekeleyo bazayabukela khonoko okuzele kukhona. So akunanto kumele isaje ngabantu akunanto esabisayo yonke into nengendlela ayiqondileyo.
Ye kodwa siyabona ke amabandla aphikisayo athi hayi ukhetho lolu kaliqutshwa ngemfanelo njengoba bathi-ke izek unganayenzi kuhle pho bazakwenza njani ukhetho olubalulekileyo babajoni.
Amabandla aphikisayo lawa mina nxa ngukhangele mina mbona nta yikuzikhulumela njengoba abantu bakhona kusakwazi ukuthi bafunani 1 minute yeza bebusele bethi yona hayi vele ukhetho sesinqobile next minute ha akumanga kuhle next minute hayi thina vele silokuza. So kahle kahle iyona indaba ayifunayo awusozi ukuthi khonze yikubona even abadala ababebuyile lapha Kofi Annan baze bakhunga kuthi ha amanye amadimanje la esikaqela aseyiyo lawa kusazwakala kuyena kuyina okufunakalayo kahle kahle. So akula nje embi vele of course kunzima vele kuthi yona into ibaluleke 100% akubaluleki lula kodwa konoko okukhona sizamile sikuyona ingeyale ngendlela obelezekale ngayo.
Kodwa-ke siyabona ukuthi njalo nxa sukhangele babajuma kulakhonoku-ke ukuthi okunye kwangikhona akuqedakali ukuthi ama-ballot paper adintwa njani konke le nto ezinjalo lina liyasuthiseka kodwa yini ngakho khonoko
thina njengebantu elinganisweni basingeneni khonapa.
Umnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba Mpophoma kudale lephalamende engowebandla lezanu PF. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla achiyeneyo agoqela awezanu PF enganqoba kukhetho ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kuluma emhlanganweni awenzele eShitungwiza namuhla uChamisa uthe kuqakathekile ukubana kube lokusebenzelana phakathi kwabantu beZimbabwe ukuze ilizwe liphumelele. Ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaze kulomhlangano ukuthi bayevota ngobunengi basuse izano PF embusweni ngomvulo.
We are ready for accommodating Mamwe, but that's now. So that we are able to move forward. But one of the Kunza, which I did GNU, our teacher and the Kunza, GNU dilutes our focus. Takana GNU diverts our firm path to a new dispensation. What we want is probably an inclusive arrangement. Where we are able to take from the basket of Zambia full of rotten apples, a few good apples. So that they are going to be a new Kazan's Kusurika denga hukasira. Tini kukori mwetele vine mpindira. Sheye za tino ya nana nerima. Atikime chitama kwe jibinda. So we are ready to work with you. But in the context of the transition. Jisa mbaba jisa. Kukura.
Umnumzana Nelson Chamisa ekuluma ke lapho emhlanganweni nawenzele eShitungwiza namuhla esithi lanxa engelaso isifiso sokuphatheka kuhulumende wenkazatho uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla atshiyeneyo agoqela awezanu PF enganqoba ukuze kube lenqobela phambili elizweni. Omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Job Sikhala yena uxwayise izanu PF ukuthi izawukhomba onotshwala ingavele iqilibezele kukhetho. Kuzafiwa elizweni kungenzeka lokhu, kutsho uSikhala. Kodwa uChamisa uphange wamqondisa uSikhala wathi umanyano MDC Alliance agalaso isifiso sokwenza udlakela. Umnumzana Nelson Chamisa ekondisa umnumzana Job Sikhala ke lapho njalo echasisa ukuthi umanyano MDC Alliance awulufuni udlakela njalo uxwayise abantu ukuthi kumele bavote ngokuthula njalo baziphathe kuhle ngaso sonke isikhathi. Kunjalo nje uncintisa kukhetho lokudinga umeli wemagunje elilunga elizimeleyo umnumzana Godfrey Gandawa uthi ucatshile ngemva kokuhlaselwa kwemuli yakhe ngamadoda amane abehlome ephelele izolo ebusuku esithi adinga yena. UGandawa uthi ubengekho ebalekile ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi kulabantu bezanu PF abafuna ukumbulala bemethesa icala lokukhuthaza uZulu ukuthi engaze avotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Hello Real Life Talk wasihluzeni bomama lamhlanje sipha abesifazana ithuba lokuxoxisana loZulu ikakhulu labo abancintisayo kukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uthi ilizwe lakhe lilakho ukwethulela eletheki izijeziso zenotho nxa lingala ukukhulula umfundisi uAndrew Brunson waseNorth Carolina obotshelwe icala lokubazelwa elokuthi ungumcuphi weMelika. Kufe abantu abangamachumi amabili lasithupha kwanyamalala bedlula amakhulu engozini yokudilika komduli wedamu esigabeni iselaso kwele South Korea. Abancintisa kukhetho lokudinga amakhansila lamalunga edalele parlamente baqhubeke ngemikhankaso yabo namuhla becela uZulu ukuthi ebavotele. Abanye babantu laba ngumnumzana Thamani Ncube odinga ukuba ngukhansila kaward 11 eBulilima West elilunga elizimeleyo, kanye lomnumzana Ilosi Nyoni OMDC Alliance odinga ukumela iBulawayo East edalele parlamente. Sexoxe lababili laba uNyoni wasungula ingxoxo echasisela uZulu ukuthi kungani emele emvotele.
Into emgqoka kathesi i-economy yelizwe kayimanga kuhle, ilizwe leliseli yi-vending economy. So sizazama njenge-MDC Alliance nga siyinqobile ukuthi silungise i-economy. I-legislation eyinye ikhona ifuna uku-implementa kuphela. Siyakwazi ukuthi kule corruption izimali ziyadliwa abantu abenziwa lutho. Ngiza kunika umzekeliso lapha ku-Operation Restore Legacy eyenzakale last year. Laba ababusayo kathesi bangena besithi bafuna ukuqeda i-corruption kodwa akukwenziwanga lutho lapho. Umuntu onguye osegwejiwe kuthombo kuphela, abanye laba abaningi kabenziwanga lutho. Kwakhulunywa le ndaba yezimali externalization, indaba yakhona yaphelela emoyeni. So mina ngangiphumelele ngangena sizaphusha ukuthi laba abantu abale corruption basentenswe. Nga sesingenile savusa i-industry, wonke umuntu uzakuya emsebenzini imali ezikhwameni.
Ncube, kungani uzibona ufanele ukumela abantu baka ward 11 ube ngukansila wabo?
Okwakuqala ngithanda ukuthi khona kunandeleleke ukuthi khona ngike ngaba ngukhansila esikhathini esidlulileyo njalo ngasebenza nabantu. Kungakho isifiso sokuba ngukhansila kahle kahle asivelanga kimi, sivele ebantwini ngemva kokunanzelela ukuthi khona kukhetho oludlulileyo umuntu onqobileyo ekhethweni ngumuntu obe nesifiso sokuzihlalela angaphezulu esingathi ngama-issues abantu awe-development. So ngazo nalezo zizathu kwenza ukuthi khona abantu bananzelele ukuthi khona ukukhetha ibandla kuphela, bengananzeleli ukuthi khona umuntu lobungcithi lobuciko obunganani. Kuyingozi ngoba ibandla lingafaka idonki kutho ukuthi khona abantu bazaceda isikhathi eseminyaka emihlanu idonki ingayenzi lutho, kumbe lingafaka imbuzi kumbe yini kutho ukuthi khona bazasokola okweminyaka enaleyo eyabilandela. Kungakho abantu bathe ngokunanzelela ukuthi inhlelo zonke esasizisungulile azisahambi, bangicela ukuthi khona indoda besicela ukuthi khona usimele ekhansilini ngoba lama-issues okumele ukuthi khona ngabe ayahamba. Kodwa ami benanzelela ubungithi bami ekuphatheni inhlelo zomphakathi.
Babunyoni, akukhulume labo abantu beBulawayo East bakulalele ngamafitshane, ubethulele umbiko wakho yokugcina kungakenziwa nje ukhetho.
Bantu beBulawayo East, lingavotela ithimu ye-MDC Alliance. Lapha ngikhuluma ngo-President uNelson Chamisa, ngami u-Ilos Nyoni, u-Councillor ka-Ward 4 uSala Tigora, lo-Councillor ka-Ward 3 uTinashe Kambarame. Kuzaba ithimu eza imela kube le-development esigabeni. Siyakwazi njengoba ngike ngakhuluma ukuthi imithetho eminye ikhona, eminye njalo ifuna ukulungiswa. For example, indaba zema-potholes lezi, siyakwazi izinara yathatha over imithelo yezimota. Sizakubisela emuva lokho, imithelo yezimota ibuyele kuma-councils ukwenzela ukuthi i-revenue ibe khona. Ngibuye njalo briefly, ngilinike i-example, siyakwazi ukuthi
sake saba ku inclusive government ngo 2009 kusiyafika u 2013 ama cell phone lines ngo 2009 umuntu wayekhipha inkomo kodwa uChamisa nguye minister of ICT that time kwagcina sokulungile ama lines esitha ama dollar kade siyakwazi nge dollar oyathola ama line amabili singakhangela njalo uprofessor Westman Ncube engu minister of industry and commerce ukuthi kwenzakala sikhangele ubaba othinta IPT minister of finance imali ayisitholakala emabhenki ngicela ke lingivotele ukwenzela ukuthi njoba lake la tester ukuthi sasibutha njani kwi-inclusive government.
Mnumzana Ncube akuyiqibe konapho balalela abantu
ebantu ezakhamizini zebonilima ikakhulu ebantwini babomadlambuzi ngile zinto ezinhlalo engikhangelele ukuthi khona sigxile kuzo aluba ngithe ngakhethwa ukumela isigaba lesi. Into yakuqala yindaba yomhlabathi iland ownership. Ungananzelela Nkomo uzathola ukuthi khona abantu basemakhaya bahleli kuphela abala okungathiwa khona i-ownership yomhlabathi abahleli kuwo. Umuntu wakhona angaze aginqe adivelophe njani. Kusase kuseni angavuka atsheliwe ukuthi khona hayi wena suka lapha umhlaba lo awusakufanelanga kumbe suthengwe i-council kumbe suthengwe nguhulumeni. So abantu kumele ukuthi khona indaba naleyo yomhlabathi kugcile kuyo abantu baphiwe ubuningi bomhlabathi abazalelwa kuwo bakhulela kuwo. Then indaba yesibili yindaba yamanzi ukuthi khona abantu bebenatha lezi nyamazana emadamu nasemachibini lapha asikho kwempilo yanamuhla singeke sathi khona kutshengisa ukuthi khona sisaphila impilo yanamuhla. So kuzadinga ukuthi khona inhlelo zamanzi zithuthukiswe kwenze imigodi lapha kunatha khona izinkomo amadamu athuthukiswe.
Umnumzana Thamani Ncube udinga ukuba ngukhansela kaward 11 ebulilima East ubexoxe endawonye lomnumzana Ilo Sinyoni OMDC Alliance ofuna ukuba ngumeli weBulawayo East ePhalamende. Ekwanda lakho isiphithiphithi bayakhankasa kubika uAlbert Ncube.
Loba nje kungasensuku zatshala iZimbabwe ekhangelele ukuqhuba ukhetho laba bancintisayo lokhu bebhoda bedinga usekelo endaweni ezithiyeneyo. Abanye ngababhoda ngemizi kudwa abanye bahlangana lezakhamizi embuthanweni eqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Ngolwesine abanye abazancintisa ukhetho bahlangane lezakhamizi eGwanda emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust CYDT kanye le-Human Institute for Leadership Development WILD. Umnumzana Jackson Lunga owebandla elisacathulayo leZimbabwe Partnership for Prosperity ZIP uthi angakhethwa ukuba ngumeli weGwanda Central edalele ePhalamende uzahuga osomabhizimusi bakuleli abasemazweni. Omunye oncintisa eGwanda Central ngumnumzana Brian Dlovu omanyano we-People's Rainbow Coalition yena uthi ukhathazekile ngokusilela kwezikolo kulumhlubulo.
And then when we sit in Parliament, what are we discussing about these scholars of Sekwan? We discover which is scholars that you see, the Katana Katana. Umpuan, what does it mean? Walk up almost more than 15 days, they almost 10 kids, which is the Guarani, the secondary school. Also, the Sambani, the Guarani, the Guarani, the Guarani, those are the things that we should be looking at as an empty child of Sekwan.
Umnumzana Thapi Ncube oncintisa ukhetho lwamakhansila elilungu elizimeleyo kuward 14 uthi izakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi lokusilela kwemisebenzi.
Ward 14 yindawo elamanzi amaningi kodwa aphansi akula zibhorane laphayana. Okunye sifuna ukuthi sikhangele nje intuthuko ekhona laphana kuward 14 kulabantwana abaningi abangasebenziyo. Ikanti ikhona imizamo esingayiyenza siyi-community sikhangele kuma-youth ukuthi abantwana babe lemisebenzi abangayiyenza ngezandla.
Kusenjalo amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu njalo laba abazavotisa sebeqalile ukufika lapho abazavotisela khona. IZimbabwe izaqhuba ukhetho ngomvulo.
Siyabonga Albert Ncube isikhathi tu mthwakazi omuhle kodwa lingayikatshana elalelani iLife Talk olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.